kusasa sizahamba eGweru lapho umhlangano uzavulwa ngupresident. Izolo sasikhuluma ukuthi singalungisa njani umhlangano wethu, iconference le ebuyayo. So sibambabambe izinye izinto ezincane zokuthi sibone ukuthi sizahambisa umhlangano wethu kuhle.
Kuyini kahle kahle elizakhuluma ngakho kusasa emhlanganweni lo?
Hayi, kulezinto eziningi ezakhuluma kusasa. Kodwa okukhona ukuthi iagenda yethu sikhona, umdala president uzavula umhlangano sokukhuluma phezu kwe-indigenization, state of the economy, lama-social services, konke lokho kuzakhulunywa kusasa.
I-MDC ilohlelo lwayo oluthiwa yijusi ethi luzaletha imisebenzi elizweni, lina ngakolunye uhlangothi liphethe udaba lwe-indigenization, libona luliwinisa ukhetho yini lolu hlelo?
Liyadlala yini umngane wami? I-MDC ingathi yona izazama ukuyenza imisebenzi eminingi. Bazayenza njani manxa bengafokasi ku-bread and butter issues, bengakhangeli i-productive sector? Bazayenza imisebenzi leyo njani? Akula nto enjalo lenxa yokuthi i-MDC ivele kayila program, ivele kayila ama-policies. Ijuthi yabo le hayi yokudlala lokuyana. Uthi ama-foreign investors bazaphonga ukubuya lapha lenxa yokuthi utswangira sekhona, bayekelela ukuthi babuye lapho esayenza khona i-GNU. So ikudlala lokuyana, kukhuluma ukuthi njengolile umhlangano limele likhulume lani ukuthi silama plan. Thina silama plan ayezwakalayo, abonakala. Zikhuluma le nto asingeniye community share owner scheme or trust, zikhona in all 7 provinces far. There will be more ngesikhathi sizahamba kuma-election.